Endabeni zethu lamhlanje lilo Gibbs Dube. Umongameli Robert Mugabe usedinga uncedo lokwelatshwa eSingapore ngesikhathi esanda kwenza idili lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kwakhe. Baqhubekela phambili odokotela labongi ngokukhalala imisebenzi eZimbabwe. Abantu abaningi badinga uncedo olutshiyeneyo endaweni ezibele zulu eliningi okumangalisayo lonyaka. Abathenga bethengisa impahla emigwaqweni bakhangelwe ukuthi bazakwenza umhlangano oqakathekileyo lohulumende. Sizahlolisisa umsakazo we-Voice of America osoleminyaka engamatshumi ayisikhombisa lanhlanu usakaza. Kulevdwa kuhlelo lwabesifazana asiyihluzeni bomama, namhla sixoxa ngenyanga kambimbitho enanza imisebenzi yabomama okubizwa ngokuthi International Women's Month. Thumelani imilayezelo yenu kuwhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318, nzaphinda njalo 001-202-465-0318, kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 wapha 7 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kilowatt shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.